Omele ilizwe leRwanda kwele Zimbabwe uthi kumele abantu bahlalisane ngokuthula langothando ukwenzela ukuthi ibutho lingagangathi uZulu njengalokhu kwenzakala elizweni lakhe. Ilizwe leRwanda lifikisa iminyaka engamajumi amabili lanhlanu 25 kusasa kulandela ukubulawa kwamaTutsis ngamaHutus. Umnumzana James Musoni wethule lokhu eHarare izolo ngesikhathi kuthanyelwa emigoqweni edolobheni leli iziphathamandla zekhansili lezikahulumende labadabuka kwamanye amazwe.
What we learned is that as a people and as a country, you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye, bathandane. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bamanyane. Ngiyakwazi ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe uyazama ukuthi lokho kwenziwe.
And at the same time, when you identify your needs and work together.
Kwabulawa abantu kwele Rwanda ngoba kwakulenzondano emangalisayo. Abantu babe ngathembana.
They realized because of a long term hatred that was advanced within Rwandans.
Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ahlolisiswe akwenzayo njalo abakuhulumende babuse kahle.
Wabulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 ngomnyaka ka-1994 kubangwa ubuhlobo obabusenza ukuthi amaTutsis engadlelani kahle lamaHutus. Wele Zimbabwe kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 libutho leGukurahundi emathebeleleni lenkabazwe ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu abanjengomnumzana Roma Nyathi owalwa impi yenkululeko uthi uhulumende kumele axolise ngombhuqazwe weGukurahundi.
Kumele bavume ukuthi kwababulala abantu. Ngxake bevumileke is when actually so ungabona ukuthi uyaphambili njani. Ngamthi sevumile icala lakhe. Ungadinga indlela ubona no engakhulumisana. Kumele uthi hayi ngumuntu wami ngumuntu uhlawuli. Ukuhlawula kwakhona ngayo indlela eziningi. Ungahlawula ngoba lesi sikhathi ukuthi abantu kwa-retarded development during that time. Awuzange retarded development ye-region kuphela, kwa-retarded development yabantu ababulawulayo ihlobo zawo. Yikho ukubona kwami lokuthi abaqale bavume. Nxa sebevumile sesiya phambili. Xa wonile uyabuya wena ngwakho, angizange ngidinge mina. Uyabuya wena ngwakho, kodwa ngifuna ukuxolisa. Uxolise wenzeni ngenze 1, 2, 3, 4. Uyabuya wena ngwakho. Sebamelele ukuthi babuye bathi ukuthi bonile.
Ngambe kungaba lokuthula na kwele Zimbabwe okungenza ukuthi uhulumende engabulali abantu mahlayana. Umnumzana Clement Moyo olela ilungelo loluntu uthi kaboni umongameli Emmerson Mnangagwa ekhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDC lamanye aphikisayo ukwenzela ukuthi abantu bakhumisane umlotha.
Angithemba ukuthi laba bantu kulokuhlangana okungenzakala. Enye into esuke incedise lokho yokuthi amazwe la asihanqileyo angakithi ngapha akhaya lawo kawazihluphi adinga ubudlelwano lomnangagwa endaweni yokuthi balungisise i-political platform yeZimbabwe. So angiboni kungalungiswa. Bona bodwa omnangagwa abalasifiso sokulungisa lokhu ngoba uyakhumbula ukuthi nge-unit government babevele bengafuni ukuthi labana abantu babalandele into abayifunayo besithi barongo begijima kumele kubakhupha amasinyane ukuze babuyele ngoba iziga zabo ziningi phela ngemuva ngale akuqondanga kubolile. So abalasifiso sokuthi kulungiswe izinto kungena uhulumende lwedemokrasi ngoba kuzacubungula izinto eziningi ezenzakalayo. Ngibona ngathi inkinga ikhona lapho ukuthi okulungileyo kuhlupha bona.
Manje kuyaphetha ngani khonokho?
Sibili mina Dube, mina into engiyibonayo kwele Zimbabwe ukuthi izanwa ingazake ikhutshwe embusweni lokwazokuthenga. Kumbe ingavumela idemokrasi kube lula kangako nje kuvotwe nje kakuhle sibili kule kuthula ngendlela eqondileyo esifisa wonke uZulu bese beluza ipower. Lokhu abakufisi ngitsho enhliziyo emoyeni yabo akuvela ngokufuna kwabo akungeke kwasakwenzakala. Ingabomo uyakwazi ukuthi nxa ngaye ngakhulumisana loChamisa alungise ama-reforms ngendlela okufuneka ngayo. Ayikona ukukhuluma ngokuthi sifuna ukuwalungisa, awalungise ngendlela okufuneka ngayo uyakwazi ukuthi into ziyalunga. But angalungisa ama-reforms lana sevula ikhonkopi sebemthathela umbuso lokho akufisi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi ukukhumisana umlotha lokulungisa ezombusazwe ezihluphayo kwele Zimbabwe kungenziwa nxa abantu abanjengomnumzana Jamisa bengavuma ukuthi banqotshwa ngumnangagwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo.
Wonke umuntu usethwele nzima udlakala uklubhu ngenxa yokuthi kona ubaba uJamisa uyehluleke ukuthi azithokade hayi okusalayo iZimbabwe kayiye phambili. So mina nxa ngikhayele kufuture as long as elonke banjengomoya wona lowo akusho ukuthi kona sizathwalala uklubhu sibili, kodwa mina ngiyakwazi ubana uNkulunkulu kadakwi kalali kaphosisi angiboni lona uzavumela ubana iZimbabwe ife ibhidlike. Ngiyakwazi ubana one day sizathola impendulo, sizathola ububelo, i-solution ikhona. Kodwa unfortunately ibuye sesithwele nzima kakhulu.
Bona bodwa sibili bangadonsana bengene endlini bahlale phansi badle bonke banathi tiye ndawonye bakhulume ngodaba lolu bengatshelwanga ngumuntu ukuthi kumele bekwenze khonokho.
Yikho vele okumele kwenzakale ngoba singabantwana beZimbabwe sonke, silobuhlobo sonke. Akula sizathu esingayala ukubana abantu behlale phansi bekhulumisane. Mina nginje engikhulumayo la ubaba uJamiselwana ngimazi njengalapha lalapha duzane sibili. Ngumuntu oseke wangena emotini yami wahlala esithulweni eceleni kwami, sadriver sibabili, so kungela omunye umuntu sikhulumisana sixoxisana bese nathi tiye sonke besidla isitshwala sonke ngisedalela eParliament. So akula nto eyehlulayo ukubana sihlale phansi sikhulumisane, sikhulumisane imlotha iZimbabwe ibele ngqubela phambili.
Umnangagwa wethulela uZulu umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Act okhangelelwe ukuthi uzathoba izilonda zalabo ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi seGukurahundi langesikhathi kusenziwa ukhetho selokhu ilizwe lathola uzibuse, kodwa abaningi bayathandabuza ukuthi lokhu kuzanceda.